Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 25 kuMpandula 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile laya kwabedlula kancane inkulungwane 1482.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho athi zafakelwa iZimbabwe ngamanye amazwe angentshonalanga.
Leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yaseCholojo eJowa.
Kuhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi yi Elephant Hits and Jowa Stars liphethe indlalado lalelesibili. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani labagulayo ngemva kokutholakala bele COVID-19 eZimbabwe lehlile la kwabedlula kancane inkulungwane 1482. Sebezinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7752 asebefunyenwe bele gcikwane leli lilokhu laqhamukayo elizweni ngombimbitho. Asebebulewe igcikwane leli lokho bengamakhulu edlula kancane amabili 227. Kwasila abazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6043. Ezwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,437,072. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lane 35,007. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 32,279,835 abatholakale belalo. Labulala phose izigidi esisodwa 983,865. Kubika abekolitshini le Johns Hopkins University welemelika. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi lubhodabhode kwezinye izikolo elizweni namuhla, njalo luyasuthiseka ngokuthi ziyavulwa ngomvulo njengoba lunikeze impahla zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 izikolo lezi. Umabhalane walolugatsha unkosikazi Thumisang Thabela ubikwa isithi impahla lezi zibalisa ama-masks amathathu umntwana munye ngamunye, okokuhlanza izandla ama-sanitizers, lokunye okokuvikela i-COVID-19. Kodwa ababalisi bathi izikolo zemfundo ephansi ziyabelana lezemfundo ephezulu ama-sanitizers, okwenza kube lukhuni nxa kulomango omude phakathi kwazo. Lokhu kwenzakala lanxa iningi lababalisi lisithi alibuyeli emsebenzini ngoba lifuna ukwengezelelwa iholo kumbe liholiswe ngedola yemelika. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, uthi bekukunengi okufanele kwenziwe izikolo zingakavulwa.
Ababalisi bakhulumile ukuthi izikolo azikatholi lutho oluncedisa ukuthi kufikele lo mkhuhlane we-COVID-19. Izikolo eziningi azilakho lokho. Uhulumende kumele ukuthi aqale engavuli izikolo, aqale ananzelisise ukuthi abantu abaningi kumbe lezikolo eziningi azilayo laleyo mali yokuthenga ama-sanitizer kumbe yokuthengela abantwana bonke ama-mask. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi kade besehlule ukubuya esikolo bengalambadalo i-school fees, njalo lamatishala amaningi abekhala ngokuthi limali abayiholayo ayikwani ukuthi bebethenga lezi zinto ezidingi. Ngoba singayekela ukwenza khonokho, ulumkhuhlane uzavumbuluka njalo abantu sebethelelelana.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosikazi Patricia Chabalala olondoloza intandane njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
Sebezivumiketile imbazihlaba bazihlaza ngoba uyabona laba abalisibona labo ngabantu abethu njengabantwana bona labo esiyafunda. Lanxa singabe sifuna ukuthi bafunde kodwa
uhulumende kodwa uyavuma ukuthi inhlelo zamanzi ziyasilela ezikolo. Lanxa ugatsha olubona ngamalungelo abantwana kumanyano we-United Nations olwe UNICEF lwagebha izibhorane eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga ngoba uhulumende wakhe unanza amalungelo kaZulu, ukhathalela abesifazana, uthuthukisa umnotho welizwe njalo uselobudlelwano obuhle labamhlophe abathathelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Ukips to the Studio 7 usethulela lolu daba.
Nanga go wethule lokhu ngolesine kusihlwa emhlanganeni we United Nations General Assembly owenzelwa ebulenjini wokuxhumana ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we COVID-19. Uthi izijezo zenotho kazilunganga.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity to implement and achieve sustainable development, especially
as izijeziso zenotho ezingekho emthethweni sezike zakhulunywa ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-United Nations labanye bakhe ababona ngokweziphepheli ukudla lokunye. Izijeziso lezi ziphula imithetho yomhlaba wonke jikelele njalo zenza ukuba ilizwe leZimbabwe lingathuthuki ngemfanelo, ikakhulu ukuthi siyenze inhlelo ze-sustainable development goals. Ngakho-ke sifisa ukuthi i-General Assembly ikhulume kakhulu ngezijeziso lezi ezenotho.
Against these unilateral illegal sanctions on Zimbabwe.
Uthi ilizwe leZimbabwe kalephuli amalungelo kaZulu.
The commitment of my government to these cardinal principles remains unwavering.
Umendo wami uyazama ukuthi abantu bakwamanye amazwe bengathwali nzima nxa befisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Silandela isisekelo sombuso, lokhu yikho okwenza ukuthi silobelane isivumelwano labalimi abathathelwa umhlabathi. Sikhangele ukuthi umhlaba wonke jikelele kuzasincedisa ukuba sidinge imali yokuhlawula abalimi labo. Njengamazwe wonke omhlaba wonke jikelele, uthi ilizwe leZimbabwe lilisana lokumemetheka kwe-COVID-19.
Let me assure you that Zimbabwe continues to implement measures to battle the COVID-19 pandemic.
Uhulumende wami uyazama njalo ukuthi alwisane lomkhuhlane we-COVID-19. Sebenzisa iziqondiso zomanyano womhlaba wonke jikelele, i-World Health Organization. Uhulumende wami wethulela uZulu imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili amadola, 18 billion Zimbabwe dollars, yokuncedisa abathwele nzima. Abanye balalele umbiko kaMnangagwa bathi uyitshaye ekhaleni. Omunye wabo ngumnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Abantu abasafayo ngabantu magaza phansi ngapha ngamafanisiza nalawo ngendaba yomhlabayo. Yiko kumele kube clear abantu ngokuhamba kwesafayo lokubona ukuthi hayi indaba ekhona indaba yomnotho, indaba yomhlabathi, amakhiwa la athi abuhlungu ngomhlabathi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe othi kumele kwesulwe izijeziso zenotho.
Ama-sanctions might kick in Zimbabwe, kodwa siphinde sithi amanye ama-sanctions really afakwa yiyo futhi i-government. Iwafaka ngokuthi abavumeli ukuthi labo abafuna ukutshengisela bethengisele, abavumeli labo abalokukhonona abafuna ukuletha ama-grievances abo ku-government, abavumeli ukuthi uZulu ekhululeke. So ngama-sanctions wona lawo abafaka kuZulu. So esikutsho ukuthi ama-sanctions wonke including lama-sanctions afakwa uhulumende wethu ebantwini beZimbabwe mayikhitshwe.
Umnangagwa uphinde wathi ilizwe lakhe lilwela amalungelo kabomama.
Zimbabwe has taken major steps in implementing the Beijing Declaration. These include
Uhulumende wami uyazama ukukhathalela abesifazana. Sesile Zimbabwe Gender Commission emunyetwe kusekelo sombuso welizwe. Njalo sesiyethula imithetho evimba ukukhathanyezwa kwabesifazana. Okunjengokwendiswa kwabantwana abangamankazana besakhula nokwaba ilifa. Sinebhanga njalo elokuncedisa abesifazana abafisa ukwenza amabhizinesi.
And discrimination against women in inheritance matters.
Kodwa unkosazana nokuthula kadonsi ohlaziya ezombangazwe uyakuphikisa lokhu.
Sibone ogogo behlukunyezwa, sibone omama bedlengulwa, sibone omama bethunjwa.
Umlangagwa owangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-2017 wancintisa kukhetho ngomnyaka ka-2018 kuthiwa ukhahlameza amalungelo kaZulu. Uyakuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukhiphi Stube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umthethwandaba waphezulu weHigh Court wakoBulawayo ulahle isicelo esikade sikhwezwe izinhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu esesiphangiphangi sokumisa uhulumende ukuba gebhe aphinde angcwabe kakutsha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi elizweni. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umahluli weHigh Court kobulawayo uJustice Martin Makonese ulahle isicelo ebesenziwe ngabenhlanganiso ezithile ezigoqela ibheshu likaZulu, izaphu labanye. Umahluli utshele abakhweze lesi sicelo ukuba kuzamele babhadalele indleko zonke ezibe khona ekahlulelweni kwaso. Umnumzana Charles Thomas ongomunye obakhweza lesi sicelo emthethwandaba owasila kumbhuqazo wegugurawundi wayeqambe umongameli weZimbabwe u-Emmerson Ntambutso Mnangagwa, umphathintambo wezenzakala ezweni uKazembe Kazembe, i-Commission e-National Peace and Reconciliation Commission nomgcini sihlalo wayo umnumzana Selonare, iMathebelele Collective nomgcini sihlalo wayo unkosikazi Jenny Williams. UThomas labanye bakhe bathi abantu laba akumelanga kube yibo abakhokhela uhlelo, njalo ukungcwatshwa kutsha kwalaba bantu kungaphambanisa ubufakazi bokuthi babulawa njani. Esipha isinqumo sakhe uJustice Makonese uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngonanzelelo kulandelwa isisekelo sombuso ngoba luthinta abantu abaningi. Abakhweze lolu daba edale uthi abazange bacubungulisise kahle, njalo bekumele bakhulumisane le-National Peace and Reconciliation Commission, yona eyiyo ephiwa amandla isisekelo sombuso welizwe ukuphatha ngokwegugurawundi. Igqwetha ebelimele umnumzana Thomas labanye umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa isinqumo se-High Court lesi.
I-High Court ihlahlule indaba yegugurawundi. Isicelo sethu silahlele khatshana. Kwasokusokobala ukuthi uhulumente uthe yena egazange atsho ukuthi uzakuyaphanda amangcwaba abantu ababulawa ngombhuqazi wegugurawundi. Ngakho-ke bona babekufake obala ukuthi ephepheni bazakwenza njalo ngoSeptemba. Ngakho-ke inkantolo enkulu khanya isicelo sethu sokuthi kungayiphandwa isilahlile ngoba ithi ngamafitshane akula muntu wathi uzakuyaphanda.
Umabhalane we-ibheshu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi okumqoka yikuba akula muntu ozaphandwa abekwe kutsha kungalandelwanga umthetho.
Ngethemba lokuthi abantu kuze sizwisise into eyodwa ukuthi inkundla zethu zinkundla esingathi uhulumende uzibambe ngentamo. Akukho okukhulu kodwa sikukhangelele, kodwa sisakhangela i-judgment. If it means ukuthi kuze sithi appeal i-judgment, sizayi-appeal. Kodwa okusalayo ukuthi thina sithi akusoze kube yinto enhle ezakhulula abantu ikakhulu abafelwayo ngesizwe seZimbabwe ukuthi umuntu wabulala abantu ebe nguye oselida iprocess yokugubha amangcwaba ebangcwaba kakade. Iprocess leyi kuvuze ikhokhelwe yiNational Peace and Reconciliation Commission nezinhlanganiso ezingoko tainted.
Umqondisi weMathebeleland Collective unkosikazi Jenny Williams ebuzwa ngesinqumo lesi uthe usabambekile uzaphendula engaqeda emhlanganweni akade ekiwo, kodwa size saya emoyeni elokhe engaphendulanga. Ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleland Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGugurawundi, baphuma lesinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha okutshona kwabo, ama death certificate, okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa ama birth certificate. Kodwa lamhlanje baya kuphika bathi amaphepha ndaba aloba imibiko engayisiyo. Kulabantu abangaba zinkulungwane ezedlula amachumi amabili ababulawa kumbhuqazo weGugurawundi phakathi komnyaka ka 1983 lo 1987 ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe ngabeziyo lebutho ele 5th Brigade. Umongameli Mnangagwa nguye owayengumphathi ntambo wezomvikela ngesikhathi sombuso kaMuyi owayengumongameli uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isidumbu sobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu owe Supreme Court wakwele Melika uJustice Ruth Bader Ginsburg sizalala kusakhiwo sedalele parlamente eseUS Capitol namhlanje. Umlawuli wedalele parlamente wobandla lamademocrats unkosikazi Nancy Pelosi nguye owamukele uGinsburg kuleli dale. Umkhokheli wamakholwa esiJuda uRabbi Lorraine Hostblatt nguye okhokele umbuthano waseCapitol Hill ochaze umoyi njengeqhawe lokulwela ukulandelwa komthetho ngokugcweleyo, esithi nalapho esegula kakubi wayelokhu elwela abekukholwa kukho. UGinsburg ngowesifazane wokuqala wokholo lwesiJewish ukuphiwa inhlonipho enje. Ingozi yempopho mazamanzi ebangwele yikuna kwezulu elingela mkhawulo kusukisela ngenyanga kaNtulikazi kwele South Sudan ibikwa isibhidlizele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha imizi 600,000. Ihlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukubana leli zulu libangele njalo ukudabuka komfula omkhulu we-Nile River.
Sebecabange ukuzibambela ngezandla intuthuko yeziqanti zabo abebulili ma-East esabelweni seMathebeleland South abasebenza kwamanye amazwe kulandela ukubhildika kwenhlelo eziningi ngenxa ye-coronavirus. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izakhamizi lezi eziphuma ezigabeni ezijiyeneyo emangani wediba ebulili ma-East eMathebeleland South zithi zikhethe ukuthi zingagoqi izandla zisekela i-COVID-19 izenzela santando emphakathini. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yentuthuko yalezi zakhamizi eDiba Development Foundation umnumzana Gaya Majahana uthi sekule minyaka emibili bebumbele inhlanganiso le, kodwa icoronavirus bafundise ukuthi ikusasa iyalungiselwa.
Sikwazile njalo ukutholela abantwana abangamantombazana ama sanitary towels abawathola njalo nyanga zonke. Sifuna njalo ukudonsa amanzi edamu aye esikolweni seDiba, kanti sisehlelweni lokuvuselela elinye idamu okuthiwa iBambanani Dam elisemphakathini lapho uzonatha khona inkomo zomphakathi eduze kweplaza lakoShila kutholakale namanzi eDiba.
Uthi kulebholoho elimimpo abalakhe emfuleni uThekwane uthi ngalesi sikhathi se-coronavirus makhethe ukuqakathekisa kakhulu inhlelo zemfundo iningi lezikolo kulumango baziphathise ngezinto zonke ezidingakalayo ukuthi ababalisi labafundi bazivikele kugciwane le-coronavirus bahlele njalo ukuthi kungabi lo mntwana ohamba esikolo edatshukelwe umgcininceba kule nhlanganiso umnumzana Limukani Kelvin Dube uthi yonke limsebenzi ifezwa ngemali etshaywa ngabasemazweni laba abagoqela abafunda ezikolo zakulindawo lababalisi bakhona
izakhamuzi zibe zixhasayo kakhulu yize besiya kuzo zixhase ngemali nabomakhelwane abakhelane nediba siyabonga kakhulu kakhulu kunkqaso esesitholile kuze kufike lesikhathi lesisamanje kungakho ke sesicela ama NGOs sicela abantu abangaxhasa baxhase ukuthi sibe sifinyelele kuzo zonke inhlelo esizicabangayo inhlelo zonke esinazo njengomphakathi wasediba singabonga kakhulu kakhulu
umnomzana Majahana uthi kwakhathesi sebephakathi kokwakha amaklinika kanti ke enyabane lediba vele izikhonkwane zawo sezibethelwe kanti lezidina sezikhona uthi yebo i-coronavirus ibathwalele ubhulo kodwa ngakwelinye icele ibachiye bekhaliphile
abantu basebulilima east umkhuhlane we-corona abawuthathanga njengento ezobabhubhisa kodwa bawuthathe njengento ezobayakha kuyinto ejabulisayo ukubona abantu abahlupheka kakhulu kangaka besukuma bezimela
sabeqalile njalo uhlelo lokwenza indawo yabo le engcelelane leBotswana ukuthi ibe lakho konke okuzakhanga izethekele ngenxa yaleso sizatho bafuna ukudonsela ugetsi kulezi ndawo ukuze baphume omnyama bambile umphathi isikolo wediba primary unkosikazi Ruth Chuma uthi umgodi wamanzi abagujelwe yile inhlanganiso ususize kakhulu ababalisi labantwana bakulesi sikolo abafika amakhulu amane
ababalisi babe hamba umango uyadinga amanzi komunye umgodi wesigaba abafundi kwakumele baze esikolo bethwele amanzi abo kunatha kwakulesifundo okuthiwa iagriculture sasingafundiseki kuhle ngoba kumele ababalisi bafundise abantwana ngokulima ngakho ke ukugejwa komgodi lo kwasiza kakhulu wonke umuntu
kanti ka umlisa wediba umnumzana Forgiveness Mdledle Gumbo uthi kungayisiyo lenhlanganiso yezakhamizi lezi indawo yakhe ibizabilokhi ikomnyama ubambile
uyazi ngiyazibonga abantu bakithi lengisakrayizile ngedonation yonke nale eliyenzayo njalo lokhu aliqhubeka lisiya phambili uyazi into eliyenzileyo inhle kakhulu uyazi lengivale isikhala esinye esibuhlungu kakhulu ebesibhekane ngaso ebantwaneni ukuthi manje sizayenzani
izakhamizi ezisemakhaya kulezi izigaba lazo azihlalanga phezu kwezandla njengoba kusakhiwa amaklinika nje yizo ezichaya izidina lokukha amanzi melesulu 7 Johannesburg le South Africa ngingubenedict nhlapho
Uhlelo Woza Friday kuliviki sihamba leqembu leRumba elizibiza ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili uNtukamili Nkomo weStudio 7 usipha loludaba.
Iqembu leli litabuka phansi echolocho kodwa lihlabela likwele South Africa nangu umkhokheli walo
yabingelela ngingu Albert Ndlovu okhulumayo leli iqembu lisase iqembu elisakhulayo elisungulwa endaweni yasecholocho ejoa
abafana bejoa stars baqale ukuhlabela ngo 2008 wathi ngo 2009 bethula idlalate labo lakuqala elilesihloko esithi sekudibhi donki Batonse iminyaka bengelahlalade kodwa nanku sebekwenzile njalo ngaleli elilesihloko esithi sathunywa. Abangathanda ukuthenga idlalade lenu Ndlovu balithola ngapi?
Inamba ze WhatsApp lapho ngathola khona ama CD 0769706523. Eyinye njalo yesibili ithi 0613142712. Eyinye esithathu 0653387500.
Iwapi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Esikucelayo kakhulu kubalandeli si Elephant Hits and Joe Stars uxhaso lokuboniswa kakhulu kulokho esikwenzayo. Makukhona lapho kufanele ukuthi sikorrecte khona ekumameleni kwenu ingoma, besicela ukuthi lisibonise. Siyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAlbert Ndlovu leqembu lakhe le Elephant His and Joa Stars ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inhlanganiso ye-United Nations ukuba incedise ekwesuleni izijeziso zenotho, athi zetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. Kuhlelo Woza Friday besihamba leqembu leRumba elizizwa ngokuthi Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo lesibili. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelasonto enhle. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.